Kunzima, ama-doctors amaningi ahambe ku-strike nama-junior doctors, those abaku-first and second year of their internship. And then ama-middle-level doctors, the bulk of them bakhona emsebenzini bayasebenza.
Kodwa sizokuthiwa-ke kulabantu abaxotshwayo kuthiwa babuyele ngekhaya ngoba kulamadokotela, kume njani?
Asingeke sithi abantu bayaxotshwa. Esikwenzileyo ngenxa ye-crisis esilayo ukuthi si-attend to ama-emergency cases. And then ama-outpatient cases kumele besebenzise i-normal referral system evele kumele isetshenziswe ukuthi kumele beqale beye emakliniki. Nxa ikliniki yehlulekile then ikliniki isi-refere umuntu to isibhedlela. Abantu akade bekwenza esikhathini esiningi ukuthi vele bebetsho bebuye straight esibhedlela empilo okuyi-increase-a i-load kithi ngapha.
Singathi bangaqhubeka besenza khona ukubetshengisela kumbe ngithi bekhalela umsebenzi odokotela, akusoze kubhidlike yini indawo zonke-ke lapho ukwelatshwa khona abantu empilo?
Well, angiye ngiyenze i-speculation othi kuzakwenzakalani uma kungenzeka. Kungenzeka ukuthi kungayenzakali njalo. So we can only deal with the situation uma isiyenzakele.
Ye, nxa kuyiwa phambili ubonanzani kulokukhulumisana yini phakathi kukahulumende lamadokotela, njalo lina njengabaphathi bezibhedlela kuyini elikwenzayo kwezithi kube lokukhulumisana?
Thina wethu umsebenzi usekwenzeni ukuthi sibone ukuthi isibhedlela siyaqhubeka sisebenza, kungabi lo muntu olahlekelwa yimpilo unnecessarily. Okokukhulumisana kahulumende labodokotela, lokho kuphakathi kwakuthi kukadokotela lo employer wakhe, ngoba thina siwe employer, kumele bekhulumisane le ministry le health services board.